Imali yohlobo lwama-bond note eyalethwa ngabebhanga ele-Reserve Bank of Zimbabwe ngenhloso yokwehlisa uhlupho lwemali ibikwa ingancedi lutho nanku ingasatholakali layo elizweni lasemabhanga. Njengabanye abaningi elizweni, uNkosazana Faith Siziba ngomunye obabhekane lobunzima bokuthola imali. Uma Siziba ungomunye wabaphila ngokuthengisa njalo ukhala ngenhlupho ababhekane lazo ekufinyeleleni izimali zabo emabhanga kanye la ubathengi.
Sina siku business yokwenza events, so sina ma challenges ukuthi ama clients ethu amaningi abadala nge cash because sina sifuna i cash. So sibale challenge ukuthi bayenelise ukuthola i cash ngesikhathi esifaneleyo, and lanxa bethola i cash yakhona iyabe iziqephuqephu, so at the end of the day abayenelise bebhadale ngesikhathi. So ugcina kusi affect thina lathi siku business because lathi kulamanye ama service providers that we have to pay at the end of the day. So at the end of the day sigcina singasakwanisanga ukuthi ibusiness yethu ihambe kahle. So besilesikhalazo sokuthi ama authorities abone ukuthi bengayenza njani belungise indaba le ukuze lathi abaku business into zethu zihambe kuhle ngesikhathi, sikwanise ukuattenda ama clients ethu as well on time.
Iningi labaphila ngokuthengisa bechapha imingcele besiya emazweni angomakhelwane bathi sebeze bebanjwa ngamandla ukuthenga imali yohlobo lwama-bond notes kulabo abathenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osiphathelene. Ingcwethi ezibona ngezenotho engumsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Engagement, uMnumzana Butler Tambo, yena uthi bona njengengcwethi zenotho bebekhangelele ukuthi uhulumende uzaphuma lamasu athile ukwehlisa udubo lobhekane labantu lokusilela kwemali elizweni.
Elathi sasukukhangelela ukuze ukuze sithuthukise ilizwe yikuthi kutholakale imali ezivela kwamanye amazwe lesingathi foreign direct investment ukuthi ibuye elizweni izovuselela amankampani lapha kwelakithi eZimbabwe. Okunye ade sikukhangelele yukuthi lokhu sokusungulwe nguhulumende okuthiwa ngama-special economic zone ukuthi kubuye abantu bamanye amazwe bezovuselela amankampani lapha elizweni leZimbabwe ukuze intuthuko iye phambili.
Uqhubeke ethi okunye abakukhangeleleyo ukuthi ilizwe liyecela imali emabhanga afana labo World Bank lamanye.
Okunye singakukhangelela ukuthi ilizwe selingamele liyecela izimali esingathi izikweledi kulawo mabhanga amakhulu afana labo World Bank, afana labo IMF, lamabhanki layo African Development Bank, ukuthi imali lezo mazingabuya elizweni zingabi izimali ezizaholiswa abantu kuphela kodwa zibe izimali ezizangena kumnotho welizwe kwezenjwayo lapho esilima khona lasemankampanini lawo esiwathi ngama-manufacturing sector. Kuzabumba imisebenzi ibe mnengi nxa sokubunjwe imisebenzi yaba mnengi kuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Ama-bond notes aqale ukusetshenziswa elizweni ngolwezi nyakenye ngemva kokuqhamuka kodubo lokusilela kwemali okukhulu elizweni. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lisithi lokhu kuzanceda ukwehlisa lolu dubo kodwa akuzange kwanceda lutho. Udubo lokhu lusiba lubi ngamandla. Lolu dubo lwemali luqale ngomnyaka ka-2009 lapho ilizwe elaqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika, irandi lakwele South Africa, ipula lakwele Botswana, lemali yakwele China. Lapho sokubonakele ukuthi idola leZimbabwe alisebenzi. UMangujka ubikwa wathi nxa udubo lokusilela kwemali lungasaqedwanga yikuza kwama-bond notes yena uzachiya umsebenzi. Ngesikhathi esebhekane labantu ababetshengisela besithi kabayifuni limali yama-bond notes, iningi labantu selibheke ngabomvu ukuthi kuyozala nkomoni. Nanku phela udubo aluphelanga olokusilela kwemali kodwa luya lukhula ngamandla, uzachiya umsebenzi na? Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingoPraxedes Jeremiah.